umongameli Mnangagwa ube khuluma ngemva kokulobelana izivumelwano ezithile zokuthuthukisa umnotho lomongameli Lukashenko. Umnangagwa uthe ukuza kukaLukashenko kuleli unikeza ilizwe injabulo njalo kuveza ukuba iBelarus ngempela izimisele ukuthuthukisa eleZimbabwe.
Umfowethu Alexander Kashenko yekela ngithathe ithuba leli ukuthi thina njengeZimbabwe sithabe kakhulu ukuba ubuye ukuzosivakatshela kweleZimbabwe.
Umnangagwa uqhubeke esithi eleZimbabwe leBelarusi aphazanyiswa izijezo zomnotho ezabekwa ngamazwe angentshonalanga.
Sonke saphiwa izijezo zomnotho. Okwesibili, eleBelarus selithuthukile ikakhulu kwezokulima.
Umongameli Lukashenko uthe izijezo zomnotho zabekelwa eleZimbabwe ngodaba lokufuna ukuzithuthukisa.
Siyaqhubeka sisebenza kungelani lezijezo zomnotho. Izijezo lezi sezisincedile ukuba siqinise ubudlelwano bethu.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Bekezela Gumbo uthi loba nje ubudlelwano phakathi kwamazwe la buqiniswa, eleZimbabwe kumele liqaphele ukuqilwa.
Iziliya kusozobutshintshe lutho ngoba abantu esihleli kathi silabo vele igovernment yeZimbabwe isile minyaka i-look east. Sithola ama-deals e-east kodwa kulatshintshwe esilubonileyo. So i-problem isekulungiseleni ubudlelwano lamazwe aku-west.
Amazwe omabili lawa akhangele ukulobelana izivumelwano ezingamashumi amabili kubudlelwane kwezokwemba, ezokulima lokunye. Okwamanje leZimbabwe selithole ama-tractor lemitshina yokuvuna ama-combine harvester. EleBelarus lithi lizathatha okunye okwenziwayo kweleZimbabwe libeze lisibhayele eZimbabwe inzuzo. ULukashenko wethekelele leZimbabwe okwensuku ezintathu. Ubudlelwano phakathi kwamazwe lawa waqiniswa ngomnyaka ka-2015 ngesikhathi umongameli Mnangagwa esesengumsekeli kowayengumongameli ngaleso sikhathi uMuyi uMnumzana Robert Mugabe. Ngomnyaka ka-2019 uMnangagwa wavakatshela kweleBelarus lapho amazwe omabili alobelana isivumelwano. ULukashenko wathembisa ukuvakatshela eHarare okuyisithembiso asifeze lonyaka. Kusukela ngalowo mnyaka amazwe lawa abelokhu eqinisa lobudlelwane ikakhulu kwezomnotho. Kodwa ingcweti ezicubungela ezomnotho zamukela lobudlelwano zithandabuza ukuthi kambe lobudlelwano buyanceda ngempela na ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe kumbe leBelarus lizohuquluza nje inotho yaleli lizwe njengalokhu okwenziwa ngamanye amazwe anjengeChina okungaletha inguquko empilweni zabantu makhaza kunothiswa bona abasembusweni kuphela. Ngimele 27 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.